ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune chayaguru Chris
Gande. Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwegugurawundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba.
Uhlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebeleland South, phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-Insiza laseMadomo.
But you will not see a video umuntu okuthiwa kumama uchayiwe nqulwa. I saw amapicture abantu sebenqululiwe. I have seen a lot of things happen xa abantu befuna ukuthi befake umpikitsha othile.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu, including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwegugurawundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. UMnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana ngegugurawundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe uMnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezibalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa igugurawundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi segugurawundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa igugurawundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second republic is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs, and chiefs, among others,
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe wegugurawundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwegukhulawundi ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi budala lwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli khathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bangakhuluma ngegukhulawundi bakhonjwa ngeminwe kuthiwe bakhulumelani ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yegukhulawundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. Igukhulawundi yayisemandebeleni lenkabazi. Mina lo engikhulumayo ngachaywa yiyo igukhulawundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele, njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. uMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lwegukhulawundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kayishiyane lezinduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yegukhulawundi?
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lwegukhulawundi?
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo lohlupho njengoba ngisitsho. Mina ngingomunye wabo. Akula muntu osokwabuyaza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwabo kwavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hhayi lina manini eceleni zalulungisa mina? Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi. Kusenzelwa ukhetho, bazaphiwa masentshanyana engathi abantu bayicelile imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
Umongameli Mnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalo kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoko?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa kuba ezovusa amanxeba kwesi sikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Yayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye legukhulawundi yakhe.
Kwenziweni-ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahlukele segukhulawundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye waxoxa njalo lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Bona manje sokhela udaba lwegukhulawundi, indlela umongameli welizwe upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lwegukhulawundi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubona na umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe wegukhulawundi?
Abantu balokubekade belokhu bekhangelele ukuthi uhulumende angenele akubonakale ukuthi luphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi zizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani ngoba izolo lokhu bebekhala ukuthi kungani uhulumende engalukhangeli umdaba lokuguround kathesi mnanga kwaselusethena alubanje yibo inkokheli zezomdaba ngoba inkokheli zomdaba yizo ezinyutral ezingalacele ezilelekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazwe
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli mnanga kwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamachuma amabili ngesikhathi sombhuqazelo
kodwa phela umnanga kwa elubamba udaba lolu ulubamba hathi njengo president wezanu PF kodwa njengo president welizwe leZimbabwe njengo president welizwe leZimbabwe nohulumende onguye lo hulumende obusayo ukunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ekumba yipi commission engakhangela lolu daba awuke ukondile ukuthi ukhangele khona kwasekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokuground alufinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye laba be opposition bathanda udaba lolungapheli bese belisebenzisa ngesikhathi nxa usiza amavoti bedinge ngalo amavoti okuyikho kuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kusiyafika isikhathi sokhetho sebelivumbulula udaba lokuground sebegijima ngalo oluyilo okwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo iopposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokuground so kuyadanisa kakhulu and mina kini kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebesebenzisa udaba lombhuqazo ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazo hhayi udaba lokuground ke alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo zilubambayo luze liyefike ekucineni
lo ke ngumnumzana believe kawule ilunga lebandla lezano PF njalo engomunye wabakhethiweyo kudale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela sePhilabhusi izolo kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF. Lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni leCommission yeZEC. Abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukhansila ungaqanjwanga ngegama. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo yena othi uchayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-Insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela. Uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abaveli esigabeni sabo. Lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke eMatopo ngesonto. Kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections eMatopo leInsiza ngomgqibelo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni, angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni. Into engikhathazileyo sithi umuntu ofake ividiyo ngefoni sithi kulo muntu odubula impopo nge-live ammunition. Hayi lokho la kungamuva ngaze ngikubona. Usetha ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompopo? One gunshot. Umuntu takes cover. That's how indlela embengiyikhangela. So usuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi. Ungasabi leqiniso kakhulu ukuthi okungekho yikuphi. But lanxa kunjalo mina ngizangathanda ukuzwa sokuthiwa sokule violence. Umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukuyibona. So kwelami iqula into enjalo vele kasiyifundi. Asifuni lokubona nje kusenzakala. ngisazokuba kuyenzakale.
Bathi abebandla lezanu PF yibo abakade bebangela udlakela bechaya labesifazana bebakhumula lezembatho.
Kusona na umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshuka lapha. Angahlangani le vidiyo yabantu omama laba benqumula. Ngibona amapikisha abantu bengasaqokanga. Ngizibuza ukuthi iikhamera zike zafriza zasezihlangana labantu bengasaqokanga. Iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini. Bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami, zibhalwe ngo-honorable Phuthi ngo-Evelyn. Sasiba lokunye sithi sonke kuthiwa nangena simkhangelo yathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 ks away. So iqiniso yokuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusonto zethu. Ngiyakusini commenti ku social media ngoba kusikho lapho engidlalela khona. Njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto. Kuyenza abantu bengasakwazi leqiniso ukuthi yiliphi. It should make simple logic ukuthi nxa somebody was brave to take a video of gunshots, if ever, I found that very strange, by the way. But you will not see a video yomuntu okuthiwa kumama utshayiwe enqunulwa. I saw amapicture abantu sebenqunuliwe. I have seen a lot of things happen. Nxa abantu befuna ukuthi befake umpicture othile. Njalo ngifuna ukugana ngani ngiyakhuthaza into embi ukubona ngingakacomment. Nxa ngingayibona i-video njengoba yiwama-V 11 maybe ngingathi. In terms of violence, esengikubonile I have heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe. Okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba. On both sides. One side will obviously cry victim. But you wenzela lini ukuthi ithathe izinto ngendlela ethile. Ngoba kwalutshwana ukuthi olizana uPF ibuya kini la. Oyingena ku-social media bangumsindo. Thina esikuthumayezayo kuphela nokuthula. Ya, amapolisa awapheni asiphe impumela. Ngoba lokho kukuthi abantu beklabalale bebangumsindo. Bezama ukuthi bakuqule ukucabanga kwabantu kumbe bafake indlela abantu abangabona ngayo izinto. Akusikho ukuzakleda lokho kuyabe kungaqondanga ngoba uyabusuthiye iqiniso phakathi khona lapho. So thina siyamelela ukuthi kuphume uphenyo lwamapholisa.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, omunye wakhe we-CCC, umnumzana Solani nje emnyama moyo, uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba yena wazibonela ngawakhe okwenzakalayo.
Angilankathi ubaba uNdlovu ngiyindoda ebengiyihlonipha, indoda oke kwayenzeka kwaba le-violence emzingwane. Ngakhulumisana naye ukuthi ema-South sibesicela ukuthi kungabi le-violence. Njalo kuyindoda engibuya kusemconstituency njengomuntu wasesintwini, kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esesithi sesengayizimithiwe. Ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yimi engize ngabathatha komunye umuzi wakompofu. Omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisiba akhululiswa. Neizibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu. Yinto ukuthi even amapholisi engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba. Babona ukuthi ama-by-election sebaluzile. Kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni, kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC. Bafa abafowethu, bafa abazali bethu nge-ground. Labo nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda, kodwa sithi khona izana soze sayilandela. So yikho engamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into ekhuluma kayikho kungcono switch iphone off or ungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu oyinothi uyaba leader
kahle kahle kwenzakaleni insizwe
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le candidate yezano kuwadi 4 yilethemba ukuthi kubazondisile okubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika ke ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekutrenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kude kunjalo zatheleka ngobuningi imota ezibezi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusizisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke kathala khona ukwenzakala ematopo kuyafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi okomthetho ubehamba laphana ezama ukunegosheta ecabanga njengobana uminister obuya eMashonaland onguye kade khona njengomuntu olaye osephalamenti njalo ngu-chairman we-province yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negosheta laye njengomuntu omdala wazazwana kathi ngayefika kathi ngamataki sebesilwa laye
ungasichasisela ke ngokwenzakale ensiza lalabo abathwalelwe esibhedlele
yilabo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu including u-MP wethu mama uTofa abalimele kakhulu okungimaza i-accident yenzakele ngabo 2 amapolice azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho oseku ukuthi sizwe sakithi sahlupheka kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona state house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground mina nzathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye emadobo namhlanje lasensiza yena ukhona khona phe mathebeleni ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi kuze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo ebandla lesi-CCC esigabeni seMatipelelen South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani. Bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni wethulwe izolo enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazo ukuthi bangaphehli udlame. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMatabeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomiti wekhomishini elisana lenkohlakalo ye-ZAC umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isetheswa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo Studio 7, hayi siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya. Hayi kuhle abakwenze. Abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi. Ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abo believe gawule bayale. Hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga. As long as beqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle.
Ndivuka njani Studio 7, ndivuka njani hayi thina siyavuka, banjani linjani nani khona apha labanye bonke nje. Hayi siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona, nawe ze sikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu, sikhuluma kusenhliziyweni zethu. Hayi siyabonga, ukhuluma ngoSibanda ngikwele kuTswana. Eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngaleyo. Eyi kubuhlungu kakhulu, kodwa into nje endithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi athina abantu esisupporta iTriple C siyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo. Kanayizakhamizi ezifanana lathi siyakwanisa ukuphindisela senze umona, kodwa ngendlela esihlonipha ngayo nangendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona. Udlame kasiluthandi, sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abenza udlame. Futhi uma sesikhona sesisembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebeselihlathaba sokumnandi kakhulu lawo empilweni zabo. Ilizwe seliright okwalesi sikhathi lokuthi bayengwayini, asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezanu, kodwa bebonta ilizwe limanga kahle. Abahlakaniphe bachane lento zokuvukelana labantu, abantu bazama ukulungisa ilizwe lelisa labantu ababo lekusasa labantwana, kodwa bona bakubona konke lokho.
Salibonani kuStudio 7 liright, kanti indaba lizikhipha njani? Thina sizizwa kahle mali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF, khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle malithi kucatshangelwa. Hayi indaba lezazwakali kahle lizo, akukhitshwe straight ukuthi batshaya amalungezano phezu azocala lelo. Uma kuthiwa kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangile. Hayi siyacela Studio 7 likhiphe indaba ziqondile zinjalo, njengathi kucatshangelwa. Hayi ukhuluma uma ithi kucatshangelwa, hayi ufana lokuthi ngithi ngitshaya umuntu, ngiyazi ukuthi ngitshaya umuntu, kedwa kucatshangelwa ukuthi ngitshaya umuntu. Bala kuyabe kungayisiyimi phela uma ngicatshangelwa.
Sometimes ugcina usentengcono ukhuluma ngesikhiwa kwezinye izinto lapha esiNdebeleni. Akuna muntu othi amashona right, njalo ukuphuma khonoko. Just imagine amakhalanga la ngathi afuna ukuphuma emaNdebeleni, amasuthu la athi afuna ukuphuma emaNdebeleni, kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli indlela vele? Ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma, ubani ngifuna ukuphuma. Amashona mina personally ngiyawazonda, but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi, sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile. But iqiniso ukuthi lo othi ufuna ukuphuma lamakhalanga phela babekhala abanye kwaba uStudio 7 bethi bafakelwa induna zesiNdebeleni abazithandi. Angazi ukuthi ngochief bani kibo khona. Nxa singakwenza ngaleyo ndlela sibulobani lobani ethi mfuna ukuphuma kubani, ubani mfuna ukuphuma kubani. Then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani. Mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma kwabokhumalo. Ukhumalo nxa ngingaphansi kwajahana induna, ngini ngifuna ukuphuma lami ibe induna eceleni, kungahamba kodwa.
Ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezano PF babi, ayeli cheese i-violence liyayangisa. Into eliyenzakele ematopo iyayangisa, iyanuka mphu bantu bezano PF aliyangeli. Asikuthi abantu betriple C bale saba, kulanto emangalisayo ngani. Ndina mahovethi elitshaya abantu, mama lo khume uStudio 7 ethi uchayo lathi ayisikhela kulwela empini. Mahovethi alihlonipha lahamba empini lingamayouth. Can imagine uchamise ngathi sibophana umsila la, sizalichaya but asifuni khona ukuthi sikwenze. We don't want that i-violence, nasifuni. Lahamba empini lingangathi abaningi imbobho alisakwazi lokuyichaya, isifuba isezaqedwa zimbanje, alisakwanisi lokugijima. Lingabe izilingo ebantwini abatsha, lingabazali bethu, lasilwela impi siyabonga. But wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyohovethi, umkhuzeni mahovethi, kodwa nxa elihovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni. Abantu abatsha uba uchamisa labo baningi kakhulu. Umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxade engayifuna kulula, kodwa sifuna senzeni izinto kahle. I-triple C anti-registiwe khathi linjani? Ake likhule mani, hawu alilingwanga ngusathane. Usathane vele ayikakwenzi lokhu li-worse than the devil.
Siyabonga emsakazweni, siyabingelela bingelela abalaleli bomsakazo. Silusizi kakhulu ukuzwa abantu bezanu PF besithi bayiwini election iminyaka engaka. Okulusizi sibuka lama video aphumela ematopo kukhantshenelwa yilokhu nje i-by-election. Uthola abantu bezanu besuka amaprovinsi onke eZimbabwe besiyalwisana labantu betrusi abakuleyo ndawo beze bakhombe nangezibhamu beqhumisa izibhamu nje ukuthi ababafundi bekhampe abantu bakuleyo ndawo babavimba bevinjwa abantu ababuya kwamanye amaprovinsi. Kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu. Hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge-WhatsApp. Sidibane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande.